kuyadanisa nje ukuthi abantu sebengkhona beqalisa ukufuna ukuba serious ngalo. Udlakela lolu aluqalisanga namhlanje, liqalise ngo-1983 siya ku-87 abantu bemathiweleni bebulawa yikugrawundi, umhlaba ukhanyele, abantu bekhanyele. So ke esikutsho thina ukuthi konke lokhu akumangalisi ngoba vele lusiko kumbe indlela uhulumende weZimbabwe aphatha ngayo abantu ngochuku, ukuthi kungaba lohlupho njalo oludalwe nguye uhulumende yena andubana alungise lolu hlupho umelana labantu. Nxa sikhangeli kakhulu koBulawayo, abantu abadiliza isitolo betshisa isitolo asobantu bakoBulawayo ngabantu esicabanga ukuthi babethunywe nguye uhulumende nalo okangileyo, ngoba sinanzelela ukuthi ngendlela okwenzakala ngayo laba bantu lolima babelukhuluma babengasobantu abavela la. Njalo futhi bona abantu abadilizayo bayisiba basebelutha, abantu abasebelutha yebo ngama-ordinary people, but omadiliza ngabantu ababevele bethunywe njalo khanye ngabantu ababetrainiwe ukuthi bazokhoza that confusion besokuthiwa i-stairway lesiyana besingekho peaceful, besile-violence, besilokudlwangudlwangu. Ngabona lizananzelela ukuthi kwake kwaba le nkulumo, sabona la kuZimbabwe television kuphuma abantu bethwele imbhobho kuthiwa ngama-CCN. Sazibuza ukuthi uhulumende ubekela njani abantu abanjalo bethwele imbhobho ubona bekuthiwa ngama-CCN, waye bengababophi, waye bengabathatheli. Kodwa sasifuna ukubona sikunanzelela ukuthi hayi ngabantu abahlanyelwe nguhulumende ukukhonfyuza umumo okhona ukuthi lanxa umhlaba ukhanyele, umhlaba ucabanga ukuthi hayi kulama-civilian asevukela uhulumende ethwele isikhali khona kungabantu bakahulumende.
Sesikhangela namuhla, ungathi uhulumende uyiphatha kuhle yini lindaba ukuthi ayilungisise?
Guys, soze ayiphathe kuhle ngoba vele kalosukala solution endabeni leyo. Okokuqala, uzananzelela ukuthi uhlupho lolo lwenzakala emalangeni adluleyo lwakhozelwa ukuthi kwa-announcewa intengo ekhweleyo yamafutha epetulo, uhulumende engazange waqala walungisa uhlelo lokuthi into lo njengoba zikhwela kangaka labantu behola imali eziphansi lolu daba uzolusolva kanjani. So abantu babe-reacta ku-fuel increase yayi-announcewe ngu-president welizwe kodwa engalethanga indlela yokuthi abantu phansi lapha basizakala njani, yikho-ke okwakhozela uhlupho lolu. Ngokunjalo uhulumende lokalayo i-solution yokuthi abantu baphume enkingeni leyo, ngoba isikhathi esiningi vele uhulumende lo kuye kumnandi nxa yebusa abantu bethethobele ebethusela ebabulala ebabopha njengakhona lokho esakubonayo.
Wona amabandla aphikisayo-ke njengani amabandla wonke ayo MDC lamanye, wona ungathi bamsulwa yini?
Ngisoze ngikhulume kakhulu ngamabandla njengabo-MDC, ngizakhuluma kakhulu ngebandla elinjengelethu ngoba engikunanzelela ukuthi amanye amabandla lawa ayahlupha ngendaba yokuthi thina esikulwelayo labakulwelayo ukuthi yena. Okokuqala, yikho ngiqale ngakhuluma ngo-1983 siya ku-87 benzama ukubonisa ukuthi ama-problems abantu bakulo umkhono welizwe lama-problems elizwe lonke jikelele ayathiyana, yikuthola ukuthi le ndlela izinto ezihlelwa ngayo lanxa zibanjwa zibanjelwa abantu bangapha kuhlukile le ndlela abantu abayenzelwa ngayo eHarare lakomunye ama-province ayelizwe asemashonaleni. So ngokunjalo thina ekuzathola ukuthi we are trying to be consistent ekukhulumeni lokulungisa inhlupheko zabantu bakithi, ngoba siyananzelela ukuthi indaba le it's all about the 1979 Grand Plan system ekhuluma njalo incindezela abantu bakithi. Esithi nxa siwukhangele sithole ukuthi la mabandla njengabo-MGC laloba engabusi kodwa bayaphatheka kuhlelo 1979 Grand Plan ebenefitha kakhulu abantu besuke incindezela abantu bezindebeleni.